sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 olwesihlanu mhla ka 10 kuNcwabakazi 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhla ka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare. Isiphatha amandla somanyano we-MDC Alliance engumkhokheli webandla le-PDP uMnumzana Tendai Biti utshela umthethwandaba ukuthi awula mandla okumthonisisa icala letheswayo ngoba kumele abe seZambia lapho abedinga khona ubuphepheli. Kuhlelo Woza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya ele uZambeze Arts likhokhelwa ngumculi olodumo uLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano webandla wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamhla ka-30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare, lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa webandla leZANU-PF abikwa enqobile yena esithi ulobufakazi obuveza ukuthi yena uMnumzana Chamisa nguye owanqobayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amagqwetha kaChamisa abe yisiphithiphithi ukugijimisana lesikhathi ukuze bangenise lezingwalo emthethwandaba ungakavali njengoba namhlanje bekulilanga lokugcina lokuthi baphikise limpumela. Igqwetha elikhokhela iqula lamagqwetha aphikisa isinqumo seZEC u-advocate Thabani Mpofu utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba njengoba sebekhweze lolu daba osekusele ukuthi umthethwandaba wahlulele. Uchasisa ngokuthi asebekwenzile lokhu kujoni ngokusemthethweni njengoba usuku lokugcotshwa kaMnangagwa obikwe ngabezeki ukuthi unqobile kulolu khetho bese lubekiwe.
Hayi kagcotshwa kagcotshwa hayi kagcotshwa kagcotshwa ngola nje njalo. Sesifake lamaphepha ethu emthethwandaba edaleni so kathesi umuntu wonke ongurespondent uzozamele afake la amaphepha akhe. So kusho ukuthi udaba lolu soluzahlazululwa emthethwandaba.
UMnumzana Mpofu uveze njalo ukuba uselala obempisi ngoba impilo yakhe isengozini esethuselwa ngokuphela selokhu wavela egcekeni ukuba uzosebenza ukumela uChamisa emthethwandaba.
Bangethu sela out love uyaziba bakaziba uyaziba bayahlanga kodwa hayi very uyazi mina kangisabi umuntu kodwa bangethu sela baloko bangethu sela.
Umpofu uthi abakudingayo ukuba umthethwandaba weConstitutional Court utsho ukuba ukhetho oluqhutshwe ngabekhomishini ezek lungananzwa ngoba lungaqhutshwanga nemfanelo njalo belobufakazi obusekela lokho. Uncedisana namanye amagqwetha avele kwamanye amazwe umpofu abagoqela kwele South Africa lakwele Melika. Umthethwandaba weConstitutional Court kumele ube usunqumile phezu kwalolu daba phakathi kwensuku ezilithumi lane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Silokhu sikudaba lunye uMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Abanye abakumabandla aphikisayo bathi umthethwandaba weConstitutional Court empumela yokhetho ilakho ukuba lokwenza labehluli abazakhetha ukuhluza lolu daba. Phansi kwesisekelo sombuso abehluli kumele babe yisikhombisa kumbe isifica munemunye. Owayekhokhela ugatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Rita Makarao ukhangelelwe ukuba ngomunye wabehluli. Kusenjalo ilunga ledale le-MDC Alliance uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uxoxa lo Gande we Studio 7 ukuze sizwe impono yakhe ngalolu daba.
Yesekelo sombuso wethu siya khasisa ukuthi nxa umuntu encintisa uba umongameli welizwe nxa elezikhalazo kumbe udliwe kumbe kajabuli ngendlela eza ngakho uyafanele ahambe edaleni le-Constitutional Court ayefaka amaphepha akhe. Okwenzakala lokho kuhambelana leyo yesekelo sombuso akula nkinga lapho mfowethu.
Kodwa-ke nxa wena ukubona kwakho ubona ngani ubufakazi okuthiwa bukhona bungabenele yini ukuthi bungayenza ukuthi impumela imiswe?
Kule ndlela ezimbili esingakhani ngazo ubufakazi bakhona esingathi ngesikhiwa kulo istatgal okuhambelana nenombolo, ngoba nxa umuntu eqelile wafaka u-10 nefane afake u-8 kuyatshengisela emaphepheni. So kuye omnye ubufakazi nje bohambelana lokukhalakhala nje kwendlela eyenziwa ngayo ukhetho. Bona abathi ababona amaphepha akhona bathi khona ubufakazi bamanombolo bukhona obobuqeli bakhona buyabonakala nje kahle, kodwa kuthi ukuthi ama-judges akhona ayafanele acubungule abo abona ukuthi iqiniso na.
Kahle kahle bona abakufunayo abe-MDC Alliance kuyini? Ukuthi kumiswe impumela bese kukhethwa umnumzana Chamisa yini, kumbe bafuna ukhetho lonke luqalwe katsha?
Yes. Yikho ebengisho ukuthi abathetha le ndaba amajaji akhona abayikhangelisa indaba kukibo ukuthi bathi bona ubuqili obukhona lobo ibuqili obenze ukuthi inombolo zamavoti ahambenala lo-Nelson Chamisa zibe lutshwane. Nxa inombolo zakhona zingazizakala kumaphepha akhona kumbe ngama-V23 kumbe ngama-V11, i-Constitutional Court idalela izakuthi onqobayo u-Nelson Chamisa sebephendulela-ke lani i-decision yi-ZAC. Abanye bengathi khona hathi inombolo khona zingathi azitshiyananga kakhulu kufanele babuyele baye kuncedisana i-run off. So impumela zingaba zombili okwama-21 seats athi kukhulunywa ngu-Douglas Monzolayo khana hhayi lukhana ngokunye awuhambelani le-petition le-Constitutional Court le.
Lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubehlaziya udaba lokuthi kambe ukukhweza kodaba lwempumela yokhetho lokho sokudala inkulumo yokuthi kambe ilizwe lingagcina selibuswa na ngumnumzana Nelson Chamisa nxa kungatholakala ubufakazi bokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZAC laphosisa ekubutheleleni amavoti okungabe kwabangela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa anqobe. Asizweni-ke ingxoxo uChris Gande we-Studio 7 ayiqhubele umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edale le-Parliamente njalo engwe-MDC Alliance.
Chris, okwakuqala kubehluli abazathonisisa leli cala sikhangelela ukuthi u-Chief Justice umnumzana uLukhu Malaba kanye lomsekeli wakhe uJustice Elizabeth Gwaunza ngilawo babili sikhangelela ukuthi hayi bayabe bekhona, akula ngenye indlela yokuthi bengabi khona kulolo daba, ikakhulu nxa kuyukuthi ibevele besemsebenzini. Njalo nxa mbona amboni ukuthi khona u-Chief Justice lomsekeli wakhe bangachiya udaba oluqakatheke njengalolu ukuthi lizwakale phambi kwamanye amajaji bona nxa kuyukuthi bekhona. So sikhangelela ukuthi labo ababili bayabe bekhona, sikhangelele njalo ukuthi khona bazakhetha abanye abangu-7 phakathina kwama-judges awe-Constitutional Court lawo awavele ekhona. Yebo, ukuthi khona ibe yi-full bench of at least 9 ama-judges awe-Constitutional Court ukuthi bekuzwa lolo daba.
Udaba lolu luthoniswa njani njengoba sisizwa kuthiwa kugcina kuvotwa ngabo-judge bona laba? Kuhamba njani?
Into eyenzakalayo yikuthi nxa ojaji bethe bahlala balulalela udaba lukhulunywa, omunye lomunye ujaji uyahlala phansi ethi yena ubufakazi lobu obungenileyo ubuzwa njani, ububona buyibufakazi yini obenza ukuthi isicelo esifakwe ngumamangala sithiwe lidale kumbe hathi silahle. Nxa kuthe kwaba njalo-ke omunye lomunye uyapha izizathu zakhe, kokutsho ukuthi khona abaningi nxa abaningi bethe bapha umbono wabo abanye laba abalutshwana bazathiwa khona i-dissenting judgment, okutsho ukuthi bazakupha ilukuzela i-judgment ehlukene nalaba abanye. So yikho okujwayele ukuthi kwenzakale isikhathi esiningi.
Manje akula kwesabela na ukubana abanye ojaji bengaba bekucele lezanu PF?
Angifuni ukuthi ngicabangele njalo ukuthi abanye ojaji bangabe bekucele lezanu PF, ngoba into eyenzakalayo Chris na okwakuqala ujaji ule image yakhe naye okufuza ukuthi eyilondoloze ujudge njalo kule image yedale okufuze ukuthi eyilondolozi ngoba kusasa akulunganga ukuthi khona ujudge uthi xa uhamba bemuda hayi ujudge vele umthetho kawazi ujudge ngujudge wamabandla wezombangazi ujudge omunye nomunye uyabe efuna ukuthi xa ijudgment yakhe iphosakale ukuthi ijudgment yakhona ijudgment ehambelana nomthetho. So ngokubona kwami angifuni ukuthi ngisho ukuthi bakhona ojudge abakwe-MDC Alliance kumbe njalo bakhona ojudge abakuza-RPF. Ngifuna ukukhangelela ukuthi ojudge bonke ngojudge abazalandela umthetho njalo behlubungule ubufakazi esebuyafakwa phambi kwedala bese bephuma-ke le judgment ehambelana nalobo bufakazi obuphiweyo kanye nokuthi umthetho wona ungabe usithi.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela ibhinga idalele eParliamente njalo elilunga leMDC Alliance ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le ebhinga.
Yebo 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 mthwaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, umnumzana Dendai Biti, oyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance, utshele umthethwandaba kamanje eHarare namhla ukuthi awulamandla okumthonisisa icala alitheswayo ngoba kufanele abe seZambia lapho owayedinga khona ubuphepheli. Umnumzana Biti wetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yokhetho inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho.
Some Zambian authorities then abducted him in connivance with the Zimbabwean authorities and
iziphathamandla zikahulumende weZambia zavumelana lomunye wazo weZimbabwe ukubuyisela umnumzana Dendai Biti eZimbabwe ngokungekho emthethweni. Ngalokho akufanelanga abe kuleli lizwe kumbe amiswe phambi kwalo mthethwandaba. Kufanele abe selizweni leZambia lona elingalandelanga umthetho wamazwe omhlaba ngokumxotsha.
Iqwetha lakhe umnumzana Alec Muchare Hama ugcizelela amazwi kamnumzana Biti.
The next step is that the state wants to lead evidence to rebut what he was saying. So they say they are going to call the investigating officer on the...
Umthethwandaba uthi uzadingisisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ubekwazi ukuthi ngempela umnumzana Dendai Biti awufanelwanga athonisiswe emthethwandaba weZimbabwe.
Biti's case, or it agrees with him that it has no power to determine his case.
Umnumzana Mchate Hama uthi bazaphindela imthethwandaba kamanje ngolwesithathu kuviki ezayo bezokuzwa ukuthi wamukela njani amazwi kamnumzana Biti. Umnumzana Biti wabalekela kwele Zambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Ngakwelinye icele, igqwetha umnumzana Ngqobizitha Mlilo owayehambe lomnumzana Biti eZambia utshele iStudio 7 ukuthi ukhululiwe ngesibambiso sebheyili ngumthethwandaba kamantshi eCaroy labanye bakhe ababalisa umnumzana Clever Ramba Naphasi lomnumzana Dawanda Blessing. Abathathu laba betheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokuchapha umngcele welizwe ngokungekho emthethweni. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi nguye owabangela ukuthi umnumzana Biti akhululwe emthethwandaba. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje lapho siyabe sikhangela ukuthi kukhwezwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwe ngamagqwetha kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance kuzamisa nawo ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunye nje okuphathelane lalolu daba. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ukufuthelana lokho kuqhubekela phambili phakathi kwahulumende wele Ethiopia labasesigabeni seSomali labo abebutho bamacele omabili abalwisane kwafa abantu phose abangamachumi amathathu. Ukubalwa njalo kwamavoti okhetho olwenziwe ngokwenkwezi kwele Iraq kuveze ukuba uMaqtada al-Sadr unqobile kulolu khetho. Idale lephalamende linqume ukuba amavoti aphindwe ukubalwa ngoba kuphume ubufakazi obukhomba ukuthi kube lokuqinibezela kulokhetho okwenze impumela yalo ingemukeleki.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Abantu beZimbabwe basanda kuvota kukhetho lokudinga umongameli omutsha. IZimbabwe Electoral Commission ithi obebambe isikhundla lesi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lolu. Kodwa ke abaphikisayo bathi kabavumelani lempumela yokhetho lolu. Ukhetho lolu belukhangelelwe ukuthi luzalethela ilizwe leZimbabwe inqubekela phambili kulandela ukugugudeka komnotho okubangelwa nguhulumende wehluleka ukubusa ngemfanelo. Baningi okumangalisayo abantu abavote kukhetho lolu becabanga ukuthi impilo yabo iza kuqhuka. Ababehlolisisa ukhetho lolu bathi kwakulokuthula okumangalisayo ngesikhathi sokuvota. Bathi konke lokhu kwaphela kulandela ukhetho ngoba amasotsha lamapholisa adubula abantu ababengelacala. Abanye babetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ilizwe leMelika likhalela imuli zalabo abafa kusenzakalo lesi njalo lithi inkokheli yebandla elibusayo kanye lephikisayo kumele isebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelane lamanye amazwe olwe-State Department uthi bayamukela okukhulunywa yiZimbabwe Electoral Commission ethi izaveza ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa njani. Uthi ilizwe leMelika lizahlolisisa lokwethulwa yilabo ababekhangele ukuqhutshwa kokhetho lolu. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Le yiStudio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ukulaba abengekho eZimbabwe lakho kubuya ebulenjini www.studio7news.com. Lidingwe lapho kubhalwe live talk, lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 0012026172077 ukuze lani likhulume kulolu hlelo. Lapho lamhla siyabe sicobungula udaba lokukhwezwa kokuphikiswa kwempumela yokhetho edalele Constitutional Court ngumanyano we-MDC Alliance.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kwezemidlalo lamhlanje, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City ithi ophethe isikhundla sokuba ngumqeqeshi ubeka iThemba Ndlovu kuzamela asize leli qembu lingagunyulwa esigabeni sePremier Soccer League ukuze awuphiwe lomsebenzi. Intathe yezindaba ithi ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
umgcini sihlalo weqembu lebulawayo esithi uJerry Sibanda utshele intatheli ezindaba ukuba kusemandleni kaNdlovu ukuba uphiwe umsebenzi wokuqeqesha iqembu leli uhle kube ngowakhe njalo lokhu angakwenza ngokuhlenga iqembu leli engozini yokubuyela liyedlala kusigaba seDivision 1.
Umqeqeshi vele ubevele khona etimini. Now he's facing music wakhe yedwa. If they win, umsebenzi wabo uzaba ukhona. So they actually know ukuthi umsebenzi wabo wakhe is secured by winning games and ukuthi bonke team isale ku Premier. CV yakhe yes it will be good, but ama results must also go along with the CV yakhe. So thina we're saying ukuthi beke do your best, keep us in the league, umsebenzi wakho ukhona.
Ubekuthemba Ndlovu uphiwe umlando wokuhlenga iqembu lebulawayo City ngemva kokuxotshwa umsebenzi kukaAmin Somapiri laye wayevele ethethe isikhundla lesi kuDarlington Dodo onguye waqala leqembu ekuqaleni kwalonyaka. Kulempela viki iqembu lebulawayo City lona elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo libhekane lomdlalo onzima lapho elizadibana khona leli FC Platinum enkundleni yePapa Fields kusasa ngomgqibelo. Imidlalo yamaviki angamashumi amabili lanye iqale namhla esigodlweni iHarare lapho iqembu leHarare City elibe ngojikilobhanqa 1-1 lele Mutare City Rovers. Kweminye imidlalo yakusasa ngomgqibelo iqembu leChapong kulizemukela iqembu leBulawayo Chiefs ngase-Ascot. Iqembu leCape United lizadibana lele Black Rhinos ngase-Rufaro. Iqembu leZPC Caribbean lizangqinana leli Triangle ngaseNyamunga. Kuthi elenkeze Platinum Stars lizadlala leli Nikrut ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leYata lizemukelele iRentals enkundleni iRufaro. Iqembu leShapane Mind lizadlala leli Chicken ineMaclass kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders leDynamo senkundleni eBaba Fields odluliselwe phambili. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Friday, my darling, was a Friday, umsebenzi ubhokile. Was a Friday, my sweetie, was a Friday, ilamba lingomile.
Namhla kuhlelo Woza Friday, sileqembo elicula umdumo wesicathamiya ele uZambezi Arts. Likhokhela umculi olodumo uLucky Moyo. UEzra Chisa Sibanda weStudio 7 usethulela loluda.
Emazweni amaningi angaphetsheya, leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko, liphakamisa namasiko esintu. Amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi, bona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo.
Ibizo ngulucky Moyo, ijaha lasesikhalangeni ePlumtree endaweni yaseNgwana lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo, oTaurai Shareba, oFuture Ndebele, oSinini Ngwenya, bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo.
Iqembu le uZambezi Arts lamunjelwa kwelengilandi ngamalunga amaqembu athiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlack and Follows, iBlack Spear, lamanye amaqembu anemaninginingi athiyeneyo eZimbabwe. Njalo bayaphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini, izingoma ezinye engathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo Machowana, kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaningi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo, kaningi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising.
Zokuhlelo lwabantu woza woza Friday sile uZambezi Arts besiculela ingoma zomdabuko. Ingoma zabo zimumethe imiko njalo ziyafundisa. Nangu umnumzana Moyo efakaza.
I like ngoma lezi ke zikhuluma ngezinto ezehlukeneyo ezinye zikhuluma ngathi kungamasiko nje kuzokuba le ngoma ezinye ezemichato ikakhulu zeba sitiko na sithandwa sami ngiyakuthanda sithandwa sami omuhle kuzokuba lezinye ingoma kaningi zikhuluma nje kwesikhathi ngezinto ezinjengesitiko na imvelo izinyamazana la konke esila yakho kathesi.
Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do.
Lona ke leli qembu selisikhathi labuntu njalo lisebenza kakhulu kuzekazi le Europe laseMelika liculela abantu abanengi libonisa lemgido yesintu.
Umculo uyakhula iqembu liyakhula kodwa ke iqembu nje elijayele ukusihlabelela nje ukukholisa silo qembu elikuthwela njani elithola kungumsebenzi onzima ukuhlabela. Siyafisa ukuthi wena sifundisane labantu abalapha e-England ikakhulu amasiko ethu lapho sifunda abo ngoba sithola ukuthi kona umculo ngeyinye yezinto esingazisebenzisa ukuthi wena abantu bazwanane bazwisisane njalo bafunde ikakhulu ngamasiko langemvela phi yabo. Siyabonga.
Uzambezi athi liqembu eselidume kakhulu kulele njalo lithandwa kakhulu ngabamhlophe bethanda lezambatho abazigqoka becula kanye lamabhetshu phela ngoba bengawajayelanga ukubona abantu begqoke isintu. Ngithi wozaha woza Friday bangani mami libe lempela viki enhle njalo elokuthula. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Mbule Zambezi Arts li holwa ngu Lucky Moyo. Uhlelo Woza Friday besilethulelwa ngu Ezra Jesus Banda Studio 7. Ngesikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli we-MDC Alliance usekhwezile udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho e-Constitutional Court. Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance uMnumzana Tendai PT umiswa phambi komthethwandaba lamuhla. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.